akusimali isikangaka ukuthi uhlelo lolwehlulekile ukuthi luqalise namhla. Ngoba na kukangathi kusekulomkhutshana ongayisiwo okumemezela izinto zingakavuthwa. Ngoba bekumele ukuthi kuthi ngaze kukhulunywe ukuthi uhlelo lolu luzaqalisa namhla. Labantu abaza kwenza umsebenzi lowo sebekhona, lamaphepha akhona esekhona, lamafomu akhona esekhona, ngitsho lamapensela akhona esekhona, konke sekukhona, sebekubekile eziphaleni, babe sebekuthwala-ke bekusa kulezo ndawo abantu abazabhalisa khona. Ngibona ngathi yiwo umkhuhlane osukhona nalo ukuthi abantu bayabonga ukuvula imilomo yabo kungakalungiswa lutho.
Ngokuzwisisa kwenu kuthiwa kuyaqalisa lamhla ngomvulo, kumbe babe vele besitsho khona ukuthi bayaqalisa ukulungisa amaphepha lamhla?
Angithembi ukuthi insuku lezo ezingamashumi amathathu 30 days zisho zihlala lokulungiselela. Insuku lezo zitsho mhla kuqalisa umuntu esithi sebekhona kumbe basetendeni kumbe basesikolo, abantu sebebuya bezobhalisa khonapho. Akugoqeli ukuthi ukulungiselela, ulungiselela kungale msamo. Lezi nsuku thina ukuzwisisa kwethu zinsuku zotani babuye mathuba bezobhalisa, hathi ukuthi kuyahlanganiswa lokulungiselela.
Ikomiti yakho iyake iluhlafune na udaba lolu lokubhalisela ukuvota?
Njengoba izinto eziningi kuleli lizwe ziphoba isivukampunzana, besingakabi lethuba lokuthi sikhulumisane ngakhona okungoba le anti sithenje siceda ukuthi sibhalise ephalamende. Kuyavuswa ephalamende ngomunye umeli owembizo eqheke u-Honorable Chikwinya. Savumelana laye sonke njengendlu yonke ukuthi kukhulu kunengi kubanzi okumele kwenziwe yizeki ehlelweni lokubhalisa abantu abayavota.
Abantu bananzelela ukuthi kulo hlelo oluzayo ukuthi sebezilungiselele ukuthi babhalise laba bengenelisanga ukubhalisa?
Bangaba khona kodwa bona abayingcosana. Bangaba khona abanye ingqabeza sikhuluma lalaba abanye abalalela imisakazo enjengeyenu laba balamaphephandaba, kodwa iqinise ukuthi kakulalutho phansi olunjengezimemezelo ezinjalo. Aseyakwazi ukuthi lanxa kuthiwa ngokwama-ward babhalise endaweni ezinjani, ngoba kuzwakale ngathi kwezinye indawo kuyabhaliswa ezikolweni zonke zelizwe, ababathi nxa kuyabhaliswa e-ward center. Ngakho kufuneka umkhankaso oqondileyo ophuma kuyo izeki oza futhi kuqalisa ngesikhathi esingaka, kusavalwa ngesikhathi esingaka, usenzele endaweni engaka, uwensuku ezingaka.